atisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 26 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokuqilibezelwa kukhetho kulandela athi yobufakazi obutsha osobutholakele. Ummeli weSouth Africa eZimbabwe kachayi inja efihla umphini emcimbini wePollard ecebisa eZimbabwe ngokuthi kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo.
Bayengene ngithona bemotis card babathi neSouth Africa bayecela iStadium khonezwazwe bathele iStadium sokudlalela kungeyani unxwayani ngesithi jwazwe ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabe eSouth Africa.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso yeCAF esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba inkundla sokuyizigwagwa. Zonke lezindaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokucilibezelwa kukhetho elukhweza kudale le Supreme Court kulandela athi yikutholakala kobufakazi obutsha. Igqweta likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu utshele intatheli zindaba yeHarare ukuthi ugwalo olwalotshwa ngowaye ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luveza ukuba ugatsha lozokhetho olweZEC lwasetshenziswa njani ukuqilibezela kukhetho lwanyakenye. Idale leConstitutional Court lalahlela kachana loludaba ngoba uChamisa wehluleka ukuveza ubufakazi bokuthi umnankagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni. Umpofu kavezanga ukuthi loludaba luzethula nini emthethwandaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ummeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Mpakama Mbete kachayanga inja efihla umphini emcimbini wePollard lapho acebise khona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi eZimbabwe kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo. Umbete wethulela amazwi phambi kwaMnangagwa obonakale esejetajeta njengomuntu olenhloni. Kesizwe amazwi kambethe.
Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
positive. Zimbabwe lithi selivule amasango kubosomabhizimusi kulinyathelo elihle siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuke abosomabhizimusi kumelele Zimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo. Ukuvikela abokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo. Ukuhlonipha izivumelwano labo somabhizimusi bokuza ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye sibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
At all times, in our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.
Lawo ke ngamazwi kameli we South Africa eZimbabwe umnumzana Mpaka Mambete. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso ye-Confederation of African Football, iCAF, izolo esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba kungasela nkundla elungele imidlalo elizweni lonke jikelele. Iqembu leZimbabwe belimele lidlalele le-Algeria umncintiswano we-Africa Cup of Nations mhlaka 29 ngenyanga ezayo enkundleni ye-Papa Fields Stadium koBulawayo, obese kuyiyo yodwa inkundla elizweni elungele imidlalo yezinga eliphezulu. Kodwa inhlanganiso elawula ezenguqu eZimbabwe, iZimbabwe Football Association, ithole incwadi evela kuCAF izolo iyazisa ukuthi iBaba Fields kayisalungelanga ukudlalelwa imidlalo elamaqembu akwamanye amazwe ngoba ingasaphathwanga kuhle ngendlela efunwa iyo ke iCAF. Inkundla yeNational Sports Stadium leMandaba lazo zayaliswa ukudala iCAF. Lokhu kusitsho ukuthi ilizwe sokumele licele amanye amazwe ukuthi liyedlalela kuwo imidlalo yeAfrica Cup of Nations leyeWorld Cup eyaqala ngomfufu. IZIFA ithi izakhulumisana lamanye amazwe ngodaba lolu. Kodwa ithi izethula amaphepha ukuphikisa isinqumo seCAF. Sixoxe lowake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo weZifa umnumzana Omega Sibanda, yena othi inkokheli yeZifa kumele ichiye umsebenzi phezu kwalolu daba.
Lolu daba lubuhlungu kakhulu tingamihle. Lubuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora nabantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba olubuhlungu bekhangelele ukuthi bavukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers khonapha ngoBulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months sizadlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa kathesi sebesithi bona sokwaliwe yikhafu, yona i-DF yake yakhonze ngeyikhotafu. Kodwa bonke bakubukela bathule. Yakhondenywa yiCAF kwathi walungisani nalala le kotafa yankulumo lungisani nalala. But abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokhu bekhangelele wona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhola la. Nxa abantu sebenze so kungakhothi ukuthi kathesi lapha kubo November la ama-Maitorias amankazana phela ayenziwe iwalkover e-stadium yethu e-National Stadium eHarare. Iwalkover sikhona. Into zonke lezingasikhakela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphuma meceleni athi sesibeki lavume nje khonoko kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo siyadlalelwa khona le Algeria.
Isixture ingafixwa yiCAF kayijike ukuthi lapho sithi yaqala eAlgeria siya ngapha ukuthi next 16. Kathiso kumele bakhangele ilizwe mina ukubona kwami ngabe hlanga nje thithi. Bayekele nje ukuthola bemotive card babagijime eSouth Africa bayecela istadium khona eJohannesburg. Bathola istadium sokudlalela. Kungeyani kungenxa yami ngisithi Johannesburg. Ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngale eSouth Africa. Abanye nxa bevela emazweni abagadi lokho okuthiwa ngama-connecting flights. Bahle basikele khonaphana kadlale babuye.
Ukube sokusitshoni ke lokho kuZulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kuthaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngingathuma umuntu ebhola ngiyaxolisa kubantu beZimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga. Lokhu akukuhlanga noma sekuphele. Bona ngazi ukuthi icolo lwabo luzwakayela ukuthi khumbula phela ukuthi kwathi ngama-Mighty Warriors baxolisa. Khathesi baxola besithini abangeke bavinya ngokuthi ama-council local government abemesa stadium bayefikele kulungile. Bona bebengathi bengazange bahambe bayecela la ku Minister of Sport, la ku SRC, la kuma local authority ukuthi bone yona i-team evelela khona ngale kuziti siyafika sibile plus kutani. Ikuthi lokhu kwathiwa kulungiswa kulungiswa. Bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokuright. Bona baqale bazibona. Kule nto lo kuthiwa yi-first instance board. Sekhangela ama stadium eTawe Zimbabwe isizini uma ingaqala. Yona ni first instance board. Yabatshela kudala ukuthi ama stadium ethu wonke ayita. Kanti kube nibuqholo kumbe ngiwudelela abantu bona abanikazi bebhola angizwisisi angazi ukuthi ixolo lwabo luza ngaphi kathi akumelanga bakhombele omunye umuntu. Kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe. Bathina abanye abenelisa ukwenza lokho.
Umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle kahle okhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando?
Umlando ngowekhansili. Ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambuke abatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA. Standard yebhola imelibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungazela thina e-stadium zonke zezishaya i-council iyathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collective ground. So labo ngabanye phela abaningazi e-stadium.
Hello ke ngumnumzana Omega Smanda obexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abantu bebhinga kuward 6 esikalenge abangamachumi amabili lane balahlekelwe izilimo emasimini kwathi abambalwa badilikelwa izindlu kulandela izulu lesikhukhula elana kuleso sigaba kumaviki ambalwa adluleyo. Kubikwa ukansila walumango umnumzana Joseph Mwembe. Abantu abaningi balahlekelwe zimpahla kulandela leli zulu ikakhulu esinakoma njalo abanye bathola uncedo lwempahla zokusebenzisa ukudla lamatende kuhulumende, inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla ezombusazwe. Ukansila Mwembe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi useqoqile konke ukwenzakala ewadini yakhe njalo uza kukhweza emhlanganweni wekansili yebhinga lamhlanje.
Esikalenge kule mfula A2 okuthiwa ngusikanyozi nomunye umfula okuthiwa ngujongamise ihlangana eduzane le-bridge okuthiwa khona ngumasumi. So kuthe khona imfula le ihlangana E2 omunye umfula wabusudifida omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula uyenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezakhamizi okuthiwa khona kusemangogo village under Jesikalenge.
Abantu abathinteka kulesi sihlakalo bangaphi bathola yini uncedo?
Abantu abathintakala kulesi sihlakalo kulomuntu oyi-1 owadilikayo. So wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala akwabo dala. Then omunye umuzi kabasukanga but izindlu indlu yangenwa ngamanzi. Then eduzane lemuzi wakhona kwaba lesifudlanyana esadlula emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu uhamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona. Kulamasimu abantu abafika ku-24 esahamba lomlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zathathwa ngumfula. Sazama ukuthi lathi-ke sibanike ama-records ukuthi lathi njengesikalenge ward si-affected ngoba eyami isikalenge ward is the next ward to the affected ward okuthiwa khona isinakoma wayo. So mbona ngani abakakunanzelela ukuthi ayisikho isinakoma yodwa lama-neighboring wards lawo aba-affected. Besisafuna ukuthi sibe le true record indawonye lo mlimisi umdumeni osebenzela ewadini yani. So okwamanje ngikhuluma kanje yile rekhodi esikalenge ward layo ulayo irekhodi kwenza ukuthi yena engafikisa ngale ku-RX lami ngiyefikisa ekhansilini yethu. Mbonani ngikhuluma kanje kusasekuteni izabe ngishiya yona leyo i-report e-councilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula e-councilini yebhinga yini, njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya, siyake sihlale ngoba umgwaqo lo osiyagwa sowadilika. Uwe imota zisakwanisa ukuthi ziyefika ngaphetheya ngale. So njengekhansili kade sihlale phansi ukuthi lake sincedisane lo hulumende ukwenzela ukuthi silungisise umgwaqo ozabe ubhoda usiyangenela phambili komfula. Sibe ekhansilini sizabe sincedisana lama partners kanye lohulumende.
Akutshengisi ukuthi izulu leli lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya. Ngoba isimo sakuqala letyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungakani lidabu lizulu kuphinde amayezi ana abaleke. So kade sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayabakhona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kade sasiselathemba.
Luncedo bani lizalufuna?
Bonani, uncedo esingaludinga yikuthi abantu khona baphiwe khona ukudla. Bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.
Lo ke ngukansila kaward 6 umnumzana Joseph Mwembe eBhinga ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 esekalenge eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iKhomishini ecubungula izenkohlakalo eZak ithi isifumane inotho edlula amadola angamabhiliyoni ayisikhombisa, i-$7 billion, eziphathamandla zikahulumende engekho emthethweni. Iziphathamandla zakhona ngezakathesi, ezinye ngezikahulumende owedlulayo. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matandamoyo uthi linotho iyimali njalo enye iyizakhiwo. Iphephandaba leChronicle lithi abeZimbabwe abesifazane abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35%, sebeke bahlukuluzwa empilweni yabo kumbe kudlwengulwa ngabesilisa kusukela kuminyaka elithumi lanhlanu. Okwamanje ke balaleli, sengichedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu, lisethulela imbono yenu elithumele ngeWhatsApp.
Ama ngokhothi nozikhumalo ngikwethethele lupane. Mina inkinga nayo nginenkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe. Ngohulumende osiphethe waseZimbabwe ubusa ngenkani, ubusa ngokuhlukumeza abantu, ubusa ngendlela ebuhlungu engajabulisiyo. Okwamanje babusa ababusi ilizwe bacathele amacala abo awayenzayo ecountryini. I-corruption abanayo inkulu kakhulu, angeke futhi batshele lutho. Babusa ngenkani, babusa ngodliya, akulanto abayenzayo. Badla imali, bahlukumeza abantu, benza into ezihlukeneyo. Msakazi wami ngitshoni uChamisa MTC naye akayibona ukuthi naye umuntu ohlungeza ezweni. Lokho esehle senyuke selale ebusy, lokho esithi uzoya uzenza istrike, uzenza istrike. Kahle phezu kodaba engabe bekhuluma efanisela, because abantu bahlukumezile ezibabo, benze njengasemalawo. Imalawo bonile izwi, imalawo liba right, manje liyalunga. Uthiwe ngoba bebusy ebuyeze ezizinkantolo ezovela imfazi amakhesi, ilizwe liyafa ngale, babusy bagibela imali zestate, bona bebusy bezomosha imali la South Africa. Please msakazi wami, ngicela ilizwe lana lilungise ngendlela efaneleyo. Uthiwe uChamisa ehlale phezu kodaba enosilizwe.
Yabonga ekuseni, ngithanda ukulibingelela basakazi baka Studio 7 ukugoqela uChris Gande, umntongamili Inkomo, uGift Dube, usithandekile Mhlanga. Siyabonga basakazi inyuzi elisikhipha zona ngokusazisa kwenzakala elizweni. Lingekho lina kungela msakazi ka Studio 7 ngaba sikhona ukwazi indaba ezingabe zisenzakala phakathi kwelizwe, ngoba inyuzi esizitholayo sithola inyuzi eziyabe zisekela uhlangothi olulodwa ezalapha ekhaya. So siyabonga ngeyuzi zenu lokuthumela ama VN ama voice note kuma WhatsApp thina abanye mhla asilawo ama radio abamba kahle asenza sikwazi ukulalela indaba zenu. Kodwa ngama VN lawo liwathumelayo phakathi kwama WhatsApp kokwama WhatsApp abantu siyathola through ama group. Siyabonga ngawo. Sibe sesikhathazeka ke njalo ngokungatholi ama VN abe phathelane le live talk. Asiwatholi. Angazi ukuthi lingenza imizamo bani ukuthi lisincedise. Liwa forward lawo lirekodela ama live talk sikwazi ukuthi lidebate ngani, sikwazi ukuthi imphumela yangkhona kuma issues adelilawo kuma live talk kuhambe kanjani. Igama lami ngingudala uMuzi Mathema, ngikhuluma ngobulawa. Ngibingelele emakhaya la ngisuka khona. Ubi district kubo hoza hoza esiganda esigabeni okuthiwa kusela ubhode. Ngibingelela abadala, ngibingelela bonke abangaziyo. Yabo
salibonani balaleli, ngithanda ukulibingelela kustudio lani phela khona ngapho emazweni elisikhokhele ezinsimbini elisincedayo kakhulu ngokusilungisela izinto ezisihluphayo. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo eNgombani Konxube komguza. Nginesikhalazo esikhulu kakhulu. Yini kakhulu balaleli laleli phethe izinsimbi emazweni. Isihlobo zami lesikolo kuthiwa iBhangale eLupane eBhangale. Isikolo lesi isihlobo zami iklinika yangkhona ikhatshana lokhana okumangalisayo ukuthi ngiyazibuza ukuthi yena uhulumente mayebhekile ebona ukuthi isikolo lesi ikliniki ikhatshana kodwa kulabantwana abafunda khona kuleza khamisa ezihlala khona lapho. Kodwa kulasizo lokuthi usizakale nje ukuthi bekufaka iklinika nje. Iklinika nje encane nje ukuthi bekwanise ukuthi abantu bebethola usizo khona lapho. Iklinika lapho ohamba khona ukuze uyihambele hayi kuyahanjwa 39 kilometers. So ngizibuza ukuthi sihlobo zami uhamba uma ngongaka ugula ngeze uphakathi kwenqola uhamba isikhathi esingakanani ufika uphila lapho yakhona kumbe ufika ufile. So ngiyacela ngehlobo zami ukuthi ngizama ukuthi nginyikinyize ngapha kuhulumende futhi sicela iklinika eBhangali eLupane eBhangali sicela iklinika lisincede ngeklinika kakhulu kakhulu siyacela ukuthi lizame ukusinceda ngeklinika. Yikho izihlobo zami kade ngikhala ngakho kuphela ibe ngithanda ukulibingelela lonke iZimbabwe yonke ngithi ngiyalithanda lonke. Ngibonge kakhulu lo president wethu lokho ebambile lamanje usancengisa izihlobo zami lingakhali kuzalunga ilizwe lizalunga. Kodwa kakhulu kakhulu izihlobo zami ngikhala ngeklinika kuphela ukuthi lisincede ngeklinika.
Sakazi basazi esitu esebenzi njani linjani hayi thina siyaphila thina siyaphila sazi khona ngaphi America udikume kunjani. Thanda ukuphawula nje kancane ngokamnangaka lokho kwesiwili yazi kuyatshengisela sithi umdala lo yaziwa ngelamcabango siwili vele wayesitheni ukukhiphiwe usethulani kwesinye isikhathi itishi yakhe lezi mbabhi zasebenza kuze kuyefika siphi isikhathi hayi lo mdala azikacabangi straight angikwazi uthi uyazi ucabange yazi kamcabangi ngitsho mani kacabangi ngitsho lakancane yazi uzedlule ngofuthi lalo kuthi lungabona umuntu luyakwanisa ukufihla ikhanda hayi lo mdala kacabangi mani kanti esinxa izathu amafutha sizadingizwa futhi ngesitulana vele wayebona ngani kwesinye isikhathi ibhondi lakhe lizaphelelanga. Hayi lo mdala kacabangi mani umdala hayi acabangi ngitsho lakancane yazi uzedlula umntwana omncane kwesinye isikhathi lokunxa ekhala kwesinye isikhathi umrobhi ngegoli ethule hayi lo mdala mani hayi khona mani.
Ninjani ku-7? Sicela lisibuzele ama-passport ukuthi ayimalini, lokuthi ayi-emergency ayimalini, athathwa njani. Ngendlela yokuthi sifuna ukwazi lapha ngendaba zama-passport aseGwanda sisikwazi. Sicela lisazise sibili kakhulu khona lokhu yini. Lokuthi abhukwa kumbabhukwa. Siyacela lisazise. Kanjani bala ama-message ethu? Kade ke sizama lithule.
Ye linjani kustudio 7 alomahlabezulu nje. Ye kustudio 7 bengicela lilandelisele indaba ye ama subjects la ukuthi a register ngemalini. Ngoba kulabanye abantu abathi baya register lapha esikolo ukuthi akuchajwa imali entsha yena leyo. So besicela nje lilandelisele udaba lwangkhona lizwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Kumbe uhulumende lapho uyasi roba nje ukuthi athi hayi sokuriveziwe lokhuya. Sicela ukukuzwa konke kunalokho kulandelwe nje kuhle kuhle.
Ngibingelele kubasakaze kustudio 7 nabalaleli bonke nje jikelele. Ngithi ngibingelele ngikhulume nami engibona mhlambe kungasiphathi kahle singabantwana baseZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa ngempela ngempela hayi ukuhlalisana labantu into angayaziyo. Athesi kunje sihlale egangeni eSouth Africa saphiwa ama-permit ukuthi silathi sibe sincengisa khonokho esekuncengisa sisegoli. Khona manje amaphasipoti bayazi ukuthi bayaphela, ayaphela, baqhamuka le mibono yokuthi kufanele siwabhadale labo 4,000 something rands, imali ezizo abantu abangaziholiyo nokuzihola e-South Africa. Bona mpela kahle kahle la bantu into abayifunayo ngabantu bayabazi bayazi yini, ngoba eZimbabwe bayihlele ukuthi belethe imisebenzi abantu esizale eZimbabwe sisebenze khona. Sesikwamanye amazwe futhi bastill balokhu beqhubeka ngokusihlukumeza. Hayi, lo hulumende lo esilaye, hayi. Ngisupporta abantu abathi masivota ke sikhangeleni bantu bakithi. Ake sikhangeleni bantu bakithi, into le yabo Mnangagwa le isike sihlukane naye, ngoba akukho lapho esiya khona ngabantu lapha. Abantu laba bale zinto eziningi abazenzayo, so bayazidefenda nje ukuthi bengazitholi labo sebesenkingeni. Bona kahle kahle abafuni ukuhlupheka, bona bafuna ukuhlupha abanye abantu. Hayi man, phansi ngezani, sikhathele.
Pho kuyiwaphi elizweni leZimbabwe? Ukusetshenziswa kwedola leMelika kwavalwa ngokusemthethweni, kwathiwa sokuyasetshenziswa idola leZimbabwe ukuthenga lokuthengisa phakathi kweZimbabwe. Namhlanje sesibona sokulamanye amagalaji lapha athengisa amafutha ezimota ngedola leMelika, njalo konke lapho kuthengiswa khona okuthengiswa khona umphakathi kuthengiswa ngedola leMelika, lemali zakwamanye amazwe. Kodwa uhulumende yena uholisa izisebenzi zakhe ngedola leZimbabwe, ngemali yeZimbabwe engathengiwe. Umbuzo ubusisithi wona bazophila njani labantu, bazophila njani? Akusela mpilo lapho.
Ye lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abayisikhombisa abadinga ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weleMelika bebele ngxoxompikiswano edolobheni leSouth Carolina izolo ebusuku phambilini kokhetho lwama-primaries oluzenzelwa kulelo dolobha ekupheleni kweviki. Okhokhela kukhetho osolwenziwe ezigabeni ezimbalwa umnumzana Bernie Sanders uthwaliswe nzima ngabanye abathi engabanqoba uzehluleka unqoba umongameli Trump, ngoba ele ngqondo zakhe ezokuthiwa ngesilungu ngeze-socialism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Raphael Mthombe, isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Saqela ngokumbuza ukuthi umongameli Donald Trump kasoze asebenzise yini udaba lokuthi uSanders ufuna ukuthi lizwe libe ngelama-socialist.
Yena nguye-ke oseyi-socialist ukwedlula uRokoza lo ofuna ukungena uSanders, ngoba yena ukhanye engathi sibili uphethe ubhulo lokuthi usefuna ukuthi labo abamdonsela ekutheni afike kuthonisisweni bonke bahle bakhuculwe baphume bese afake abangabakhe. Khonokho yikho okukhanya ngathi kuyi-socialism more than lokho okukhulunywa ngoSanda. Mina ngokubona kwami,
manje ngokubona kwakho, khona lokhu okwenziwa ngoTrump kungabangela na ukuthi agcine enqotshwa kukhetho, kumbe kwenza athole usekelo? Ngoba sesike sezwa abanye besithi hayi akwenzayo kulungile.
Hayi, uTrump olabantu bakhe bona labo sithi thina ngesilungu yi-base yakhe. Okumele kwenzakale ukuthi ama-Democrats abuye lento ezahlephuna abantu ku-base yakhe, ibasuse ku-base yakhe babuye ngapha kuma-Democrats. Yena eyakhe i-base yona leyo yokuthiwa yi-Trumpism ayisozivele inyikinyeke loba ngazenze yehlule itshengisele ukuthi kayisozi yehlule inyikinyeke. So umsebenzi ukuma-Democrats ukuthi bazuze more people ababo bafake lama-independence phezulu ukuze bamnqobe.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombe ni oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leTexas. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje, sibonge ke bonke abanelise ukusithumela imilayezelo yabo. Landini nelisa ukusithumela imilayezelo yenu. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo, kodwa lingakhohlwa ukuthi silalo njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Olunye lukhona ntambama ke lamhlanje ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.